abezada batsho njalo ngemva kokuba uMagaya etshela umhlangano lentatheli izindaba ukuba usetholele umuthi athe waziwa ngelokuthi yi-aguma plant. Omunye wamalunga ebhodi kuzada uDr. Antoinette Dana uchasisa ngokuthi kungani bengavumelani loMagaya.
Izada iyakunanzelela njalo iyakwazi ukuthi wonke umuntu elizweni lakithi ulamalungelo akhe, amalungelo okukhonza, amalungelo ekukholelwa entweni ezitshiyeneyo. Kodwa ke izada isithanda ukuveza lo ongabe efuna ukukhankasa kumbeni ongabe efuna ukutsho ukuthi yena sethole umuthi kumbe umanqoba wegcikwane kumele abe esekelwa yibufakazi obugcweleyo kule mhlolisiso egcweleyo esithi khona scientific evidence and research.
Inkulumo ezifana lekaMagaya le uDr. Dana uthi iyingozi kuzulu weZimbabwe lasemhlabeni jikelele, kungakho besithi kumele awaginye amazwi akhe.
Ngenxa yokuthi akulabufakazi bokuthi umuthi wakhe uyawuqeda umkhuhlane. Number 2, umphathintambo wogatsho lwempilakahle i-Ministry of Health uDr. Obadiah Moyo kumele ukuthi angenele kulindaba akhangele ahlolisise ukuthi kwenzakalani mayelana ngalimitsho ngoba kule esithiwa nama-effect kwimpilakahle zabantu. Sikhuthaza njalo i-National AIDS Council lengatsha ezitshiyeneyo ezilesabelo mayelana lempilakahle yabantu lomkhuhlane lo-HIV and AIDS ukuthi labo baxwayisise abantu ukuthi abantu bananzelele ukuthatheka ngenkulumo ezingela evidence.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo eGwanda uNkosazana Chasisile Ndlovu uthi yethusa inkulumo kaMagaya.
Kade vele kuyini okwenza ukuthi uMagaya anike i-information enjengale without i-authenticity to prove ukuthi sibili umuthi lo athi sewutholile uyayelapha umkhuhlane wengculaza kanye lomkhuhlane we-cancer. So kuqakathekile ukuthi atshintshe i-statement sakhe lesi engalahli abantu.
Owake wakhokhela ibandla le-Anglican Church eZimbabwe u-retired Bishop Sebastian Bakare laye usole kakhulu linkulumo okusekelwe nguNobhala Jikelele we-Union for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe UDASIZA uReverend Edson Chakayi. Abantu abedlula isigidi kwele Zimbabwe 1.2 million abaphila legciwane babikwa benatha amaphilisi ama-ARV. Ingcwethi kwezesayensi zisithi lokhe ungakatholakali umuthi wokwelapha lesi simo. Kungalesi sizathu iningi lisithi iyingozi inkulumo kaMagaya njalo izomngenisa enkingeni leziphathamandla enhlanganisweni ezisebenzisana loZulu okulesi simo. Abahlezi besethesa abezokholo laba ukuba betshelela uZulu eceleni ukuba athiye ukunatha amaphilisi akhe ngoba sebesilisiwe kugciwane le-HIV, umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Uhulumende ubelokhe engakatsho lutho phezu kwale nkulumo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. Abe-National AIDS Council bona bahlala bekhuthaza uZulu ophila legciwane ukuba aqhubeke enatha amaphilisi akhe ngoba ungakatholakali umuthi owelapha igciwane lengculaza elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.